Hayi kuhambe kahle sibili bekugcwele njalo ukhulumile sibili into eziningi waphatha nje lendlela asuka ngayo ekhaya sithi yena konke lokho abantu abakukhulumayo ukuthi yena uphiwa imali lokunye okunjalo wakhukhula uphathile sibili kabanzi.
Kazanga luphathe yini udaba lodlakela olwenzakale namhla lapho esibone khona amapolisa ebhaxabula kabuhlungu abantu kade betshengisela eHarare?
Uluphethe kakhulu lolu daba ngoba ukhona omunye obuzileyo othena usebenzelana le-IMF, le-World Bank, inhlanganiso eziphathisa uZulu ngemali ezithi zona iZimbabwe akusela cuku. Yikho ke sokumele iZimbabwe iphiwe imali incedise ukuvuselela umnotho. Yena umfundisi Mawarire uhle wakulandula khonoku wathi ngikhuluma nje efonini yami khonapha ngakutshengisa imifanekiso yabantu abavuza igazi abatshayiweyo. Nxa inhlanganiso ze-World Bank zizathi akusela cuku ziyaba zisitshona.
Sibonile njalo khuluma amazwi ewaqondise kumongameli Mugabe esithi Mugabe iqiniso omele ulivume ukuthi elakho ilanga liyatshona elami liyaphuma. Uthi yabuyela yini eZimbabwe Mawarire?
Umbuzo wona lo kazange awuphathe kahle ukuthi atshengise ukuthi uyabuyela kumbe hathi, kodwa akukhulume emgceke nje ukuthi umongameli Mugabe wamethusela njalo lokuphathwa kwenzayo ejele kukhanya hayi into engimenza ukuthi adonde ukubuyela ekhaya. Kodwa besifuna nje ukumbuza umbuzo wona lo manje abade kubuza bebebaningi kakhulu sasisatholanga ithuba lokuthi simbuze. Lanxa umhlangano suphelile kathesi abantu bebelokhu bemgombolozele befuna nje ukuthatha imifanekiso laye lokunye kunjalo. So ngamafithane ngathi mina akazange awuphendule umbuzo wokubani uyaphenduka njalo ekhaya. Kodwa akukhulumileyo nje ukuthi hayi wayethuselwa kabuhlungu okokuthi uyazi nje ukuthi kuke kwenzakala ezinye izinto abanye benyamalala abafana labo iTsamara labanye bebulawa njalo wasesithi hayi lokhu kwamethusa kakhulu.